bathi ubusuku bufihla okuningi okwenzakalayo, kungabe kungokuhle kumbe okubi. Kunjalo ledolobheni lakoBulawayo, isiphithiphithi amantombazana amancane amanye leminyaka elithumi lambili abhoda emgwaqweni ebusuku edinga amadoda angabahlawula ukungena lawo emacansini. Sikhuluma labanye babo.
Le 16 years ngithengisa umzimba, isituation ngidinga imali.
Obaba abanganani laba abakuthathayo?
Awuthi ukuthi unganani, ngabe ngakhethi, ngabe ngifuna imali. Ngabe ngifuna ukuthengela umntana wami lami ngithenga okwayo. Kungele grosa.
Umntwana unganani?
Umntwana one.
Nizoba mithi ule 15.
Eh.
Ubaba khona ugoni yamazi, umba mithi ukhona abawuthengisela.
Hayi, usahlukana kabangangithathe vele wanjengethu.
Ukuswelakala kwemisebenzi kwenzela laba abafundileyo bangene kulo msebenzi wokudinga imali ngokulala labesilisa abatshiyeneyo. UCatherine Ndlovu uthi wafunda iNational University of Science and Technology koBulawayo.
Ngiyenza umsebenzi, so ngilabantwana bayi 3. So ke ndinga endithola khona imali khona lapha. Ngafunda inathi ngaba le degree lami, but ikho lapha endithola khona imali khona la enkingwenzayo.
Abantu abanjela abafana bonke?
Ehe, abafana bonke, iyahlanganisa bonke cause ikho sithola khona imali.
Ingozi ke wesabe babulala abantu abakushaya babulala.
Hayi, sasacrifice cause yabungela choice ikho sithola khona imali.
Amanye amantombazana la zintandane ezingelabazali kumbe izihlobo ezingabaqondisa zibabonise ngempilo. UMandlongo omunye wabo.
Lapha ngizama ukudinga impilo, nganiki 10 bond sibe sesenza cause lapha angilayi into engabamba umsebenzi ukuthi ngiphile. Ngiyarenta one room ukuze ngibhadale irenti, kumele ukuthi linike 10 bond sibe sesenza. Iminyaka enginayo khathesi 18 years. Esikolweni ngagcina ku-form 1, ngashonela ngabazali, angisatholanga ithole ukuqhubekela phambili ngesikole.
Bahlangana lokuhlukunyezwa okumangalisayo. Kwesinye isikhathi abanye bayabhinywa kumbe bachaywe ngabesilisa ababadobhayo. UMary uke wadlwengula ekulo umsebenzi.
Le 17.
Wenzani la?
Ngiyathengisa umzimba. Endlini kwakungamanga kuhle. Abazali bami babhubha, so bengihlala logogo. So gogo ngiwayethe ngihambe ngiyodinga umsebenzi. Ngase ngihlala nabanye usisi babayi-introducisayo u-17 nalo. Yasichaya sometimes abaye nxasike sacelile ukuthi ebhadale, yabe sesibamba amandla ukuthi labhadale ebe sesichaya.
Abanye abantu abadobha labo bantwana bayalala labo kwesikhatshana bebabhadala imali eningi, banamakhosikazi ezindlini njalo bakhulile. UMnumzana John Gomo ule minyaka engamathumi amahlanu lanhlanu uqeda ukubhadala intombazana leminyaka elithumi lasikhombisa.
Hayi, usisiluke lapha nami ngibhadele, ngithengile ngoba nabo bayathengisa, so ukuze nabo baphile nathi kumele sibaphilise. Umfazi naye sibili kodwa ngimthengile, so into ekhona nje ke 20 point leyo uthole ukuthi naye iyamsiza ngezinye indlela. Hayi, umkhuhlane ngiyavikela sibili ngoba nginomfazi, kodwa ngiyathenga nami ukuthi ngizilibazise.
Seyikhulumele ingcwethi ebona ngokuphila kwabantu njalo nangomkhuhlane wengqondo osebenza koBulawayo. UNkosazana Lisa Austin othi ukuhlupheka kwenza amantombazana amaningi adinga imali ngendlela eziningi.
Kujayelekile kakhulu ukuthi kubona laba abaswelayo kuyiwa abagcwele emastridini bethengisa umzimba yabo. Inkanti njalo abanye abantu bayenza njalo ngenxa yokuthi sebe sokule peer pressure from abangani babo. Bafuna ukuthi khona befike ku-same stage labangani babo. Ingxenye umuntu yamthola ukuthi khona uyabe edlala labantu abale mali kakhulu, yena evele ebuya from endlini lapha okungela mali khona. Sebona ukuthi khona kungcono ukuthi wona khona ethengise umzimba wakhe, khona yathola le mali khona laye ezafanana njengabanye bakhe.
Amapholisa alile ukukhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Kukhanya ngani bamiswa nguhulumende ukubopha abantu abathengisa imizimba kuloba kulicala ukwenza njalo. Ngimela e-Studio 7 ngontuthu zethu nqa, igama labo ngu-Ezra Chisa Sibanda.